Isimo sikaJoe Biden isimo esokuthi nxa uthi uyasikhangela sikuthiye kancane nxa ungathi uyazama usixazulula uthole ukuthi singathi siyakhonfyuza. Okokuqala uJoe Biden ngumongameli othe nxa engena kakhulu wacabangela abantu abampofu, wacabangela iminority, wacabangela wonke umuntu oselizweni leMelika wangabandlulula njengalokho bekade sikubona kusenziwa ngoDonald Trump, yena bekade engumuntu okhangela abanothileyo kuphela izikhulu. Kodwa-ke uJoe Biden ufike ngena wazama ukuthi adlale iqhaza elikhulu kakhulu ekuthinini ilizwe leAmerica lisukume lonke, kungabi nomuntu osalele emuva ukuthi lo mhlambe ngompofu noma ngonjani. Kodwa ke uhlupho lapho olukhona nxa sithi siyamkhangela impilo yakhe kathese sikutshengisela impawu sobala ukuthi uJoe Biden usekhulile, okungawukuthi mbone ngathi nxa kukuthi mhlambe engathi kuma-elections alandelayo aphinde angene njalo lapha kuzaze kuyikubophela inja ekhubeni. Kodwa ke ngabe kukuthi mhlawumbe ukhaliphile obezathi ungcono ukuthi ancedise udeputy wakhe Harris ukuthi akube nguye oqhubekela phambili athatha umsebenzi lo aqhubekele phambili laye aqhubekele phambili lawo. Kodwa ke yena uJoe Biden okwakathesi usedinga ukuphumula ngoba umzimba wosukhuluma ukuthi akasase esimeni esokuthi engabe lokho egijima siyalela le usengumuntu omdala usekhulile. Yikho ke ngabe ukuthi akuyavuma akathathe nale theme eyodwa ayibuse, kodwa ke kubanga elilandelayo akanike udeputy wakhe anike intsha iyelelise ukuthi iqhubekele phambili ngomsebenzi.